Amboni ngani ifone call leyi izaletha impumela esingathi ingaletha i-de-escalation of the crisis ekhona.
Hayi,
actually ilapha sibona uPutin eziveza njengomuntu ohlakaniphile kwezepolitiki. Nguye ocele ukuthi hayi Biden hoza sikhulume. Imina ngilezikhalazo 1 2 3 waziloba phansi. And wizikhalazo akwazi mhlophe ukuthi America labangani bayo abakunetho abasoke bezivume. So hayi indlela ukuthi ke nxa sokusenzakala okwenzakala kusasa. Abantu bethi kodwa uPutin wayetheni, wayethe wozana etafuleni sikhulume. Mina mboni ngani singaya phambili ngalokho elibona basebeyala. So indlela kaPutin ukusifaka phambi kwamehlo omhlaba njengomuntu onjani ofuna ukuthi kube le progress, kube lengqubela phambili endabeni ye-Ukraine. But nxa sikhanyela indaba ye-Ukraine lamanye amazwe ayekuSoviet Union, amanye amazwe lawa afuna ukungena kuNATO angithi, okusho ukuthi ke asedlelana le-America, okuyinto efaka iRussia kuposition engahle, ngoba amazwe lawo asengasetshenziswa yiAmerica kunjani ukuhlasela iRussia. Siyazi ukuthi iAmerica emazwe lapho elobudlelwano khona iyafike iyakhe i-army base. So cabanga ke iAmerica isile army base e-Ukraine. I-Ukraine ilizwe eli-strategic for iRussia inxa ingena e-Europe. So uPutin eyakwaza kwenza uvikela ukuthi iAmerica ithole amandla amaningi e-Europe lakuNATO.
Singabona kugcina kusiba lokuthwalelana izikhali yini lanxa nje uBiden esechila ukuthi iRussia abazayijezisa kodwa abasoze bayihlasele ngezikhali.
Amboni ukuthi amazwe angatshwalanga we-Europe angavuka esehlasele iRussia, ngoba inxa sikhanyela kharesi sibhekane le-COVID, all our efforts ngokuthi zama ukulisa yini umkhuhlane we-COVID and imali eningi iqedwe yini i-COVID. Nathi ukuthi ke songavuka abantu sebeqoqe izimpi kwayale kwale, hayi but amangakwenza nje ukuthi kwesiphathamandla se-America ukuthi hayi bona bangasebenzisa izijezo zomnotho. Yes, bangakuzama lokuthi they force iRussia ukuthi ichiye khonokho efuna ukwenza. But iyona ngwayo iRussia ukuthi izangena e-Ukraine, hayi asikubona ukwenzakala, asikubona ukwenzakala. IRussia izaqhubeka isenza khonokho ekwenzakala kanti esithi iyethusela. Kubonakala ingani singavuka ingene e-Ukraine, ubonakala ingani singavuka isithethe i-Crimea. IRussia isebenzisa yaba ukuthi acting on the interest of our citizens. Angithi kula bantu be-Russia abanye abahlala e-Ukraine, abahlala kubo-Crimea, abahlala kumazwe lawo aye ku-Soviet Union. So yikho okubenza ukubanika igunya lokwenza abakwenzayo. Sinike umzekelo we-South Africa le-Zimbabwe, ukuthi kulamavenda eLimpopo, kulamavenda ko-Beitbridge up to ko-Gwanda le. I-South Africa ivuke isithi no, thina sesiprotect amalungelo ezizalwane zethu ezosendo lwesivenda angaphi ase-Beitbridge. Yikho iRussia ekwenzayo kumazwe labo e-Ukraine. Elisikhumbule njalo ukuthi i-Ukraine i-strategic kuRussia kwezomnotho wayo, ngoba idila lamazwe angaphi awe-Europe endaweni ze-gas. Even for yona ingwayo i-America inxa ingavuka ngelinye ilanga ifuna ukuhlasela iRussia.